Abakubandla lezaphula amanye amabandla bathi ngabala ndaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzakhetha bani ukuba angene esikhundleni somsekeli kaMongameli esithiwa ngumnumzana Thembo Mohati okuthiwa wayesiya emacansini labesifazane abaningi abagoqela abendileyo. Umgcinisihlalo webandla lezaphu umnumzana Isaac Mabuka uthi kazihluphi ngokuza kwenziwa ngumnangagwa njengoba basuka kudala kubandla elibusayo.
Umuntu oseleyo yena uAngela Masuku nguye ayekuhayirakhi ephezulu. Singatsho nguye umuntu esingakhuluma la isithiwa yayiyinkokeli kuzama. Laba abanye uMohati kumbe babesemajele kumbe uSimon Khaya babethola ama-briefcase kaJoshua Nkoba asibabali ukuthi bake baba ku-leadership. Anyway, asilandaba lakho lanxa bekusele oku-leadership. Sibatshela zithi izaphu isingapha wena sukuzani. And njalo labo bayavuma angikhona ukuthi bayala. Ngoba ngiyakhumbula ngikhuluma lo Sikhosana u-Absalom engitshele ethi hayi thina lokhu siyizani ungeza umuntu ephakathi bethethi wena siyizaphu uyabe khuluma nje ukuthi sasiyizaphu hayi khona ukuthi siyizaphu ngoba ngomthetho wabo kukhanya ngani vele abavumi ukuthi wena kulo muntu phakathi wabo ungasukuma kathi esathi mina ngiyizaphu.
Uthi akula muntu okubandlela ezanu PF okumele azibize ukuba ngowezaphu ngakho-ke abafisa ukungena esikhundleni sikaMohati kumele bakhankase ngezinye indlela.
Engxenye ngabantu abesindebeleni engxenye kungaba ngcono kulokuthi babe lokhu bethi bayizaphu because izaphu iyayihlanganisa abantu abaningi labasemashonaland labangapha emathebeleni.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthwakazi Republic Party othi ukuwa kukaMohati kuveza ukuncindezelwa kwabantu abadabuka emathebeleland.
Into kaThembo Mohati ngabantu abakade bevele behlezi bebhanditsha inyoka. Inyoka yabo sibaphendukela okwalesi sikhathi. Akuqali ngabo Mohati labo Chiwengwa kuphela, kanti yena uRobert Mugabe owaphuma esikhundleni wathathele enye indoda imfazi, yena uGrace Mugabe ngokwakhe. Siyakwazi wayengusekretary wakhe emahofisini, wamthatha ngendlela engayisiyo esebenzisa ukuthi ungupresident. Kwabuya-ke yena-ke uConstantine Guvea Chiwengwa njengoba uchilo siyazi ukuthi wathathela iplayer leyo ushingi umfazi. Ke nxa sikukhanyele thina ikakhulu sikhanyele abantu bakithi ngapha emathebeleleni yibo abahlambalayizayo kumbe abafakwa emphakathini kuthiwe dandalazi bayona kanti abempumalanga beprotekthwa kumbe beprotekthwana.
Umoya uthi okwenziwe nguMohati akwedluli ukuchitheka kwegazi okwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe kweGugurahundi.
Nxa ngikhangela isenzo esehlele uThembo Mohati ngithi mina nxa into yakhe ibilihlazo njengoba okokuqala sinanzela ukuthi kabarephanga labo mama ngabantu akade thandana labo bevumelele regardless ukuthi kuthiwa bangabafazi babantu. Kambe okulihlazo kuyini eZimbabwe phakathi komuntu okhetha ukuzithandanela labantu abangabafazi bevumelene lalaba abasikhokhelayo bebulele abantu.
Umoya uthi uMnangagwa uzazikhethela umuntu amfunayo.
Ngabakho baningi bona abantu bakithi abayizikhothamathi khona ngale Mpumalanga abadobha imvuthu ematafuleni ngoba laba kulaa nto abayidlayo badobha nje imvuthu bechazwa ukuthiwe singama-nationalist kanti i-nationalist uvele wenzeni ku-local level yakho ku-region yakho ungaziwa ungenzeli lutho abantu. Kuyini odume ngakho nge-nationalism okungakwenza ukuthi ukhohle umphakathi wakho? UThembo Mohati enjalo amavenda e-Bedbeach lamasuthu bebethwele nzima ebhoda bengaqhathwanga kuqhathwa abantu besishoneni ukuwabamela yini ngokuba ngu-vice president ku-national political party ezanupf.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma okubandla kwezanupf uthi uzakhethwa ngumuntu okubandla lezaphu elalikhokhelwa ngumuyi uJoshua Mqabuko Nkomo.
Nxa sekukhulunywa ngomuntu ozangena ethatha emuva kwaba uMohati, yinto ezakhulunywa phakathi kwethu njengezanupf yona le eyabanjiswa ngobaba uNkomo lobaba uMgabe ngo-1987. Asonto yokuchothozana, asonto yokudlephana. Laba labo balelungelo labo bazimela bodwa njengezaphu. Lathi salandela ubaba uNkomo saba iZANU-PF sisuka kubanjaniswa izaphu leZANU-JONGWE. So konke lokhu kwenzakalayo kwenzakala phansi kophahla olweZANU-PF eyiphathi ebambane ndawonye iZANU-JONGWE lezaphu.
Kubikwa ukuba kulabantu abaningi abafisa ukungena esikhundleni esithiwe nguMohati bakuqela umnumzana Obed Mpofu, uNkosikazi Sithembiso Nyoni Nkosazana Opa Muchinguru Kashiri, uGeneral Philip Valerio Spanda, uMnumzana Simon Khamoyo, uMnumzana Chinga Dube, labanye. Ngimele iTunes 7 ngiseMaryland, ngoKips Dube.